amapolisi iqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njeleyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi ezingathi yizingozi. Iingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze sike saba lekhesi enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo ikhona khona kuselobhenguni elobhengula wese kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa bebehluleke ukuthi bachazileyo daba bagcine belimazene abanye bagcine bebulalene. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo zibe khona iingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nanta lentombi yade bacabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile ke khona ukuthi abantu bade bebe ndawonye abanye bazisovele amakhadi bebenzani bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapolisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya?
Isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonokho esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana. Abantu ngaphakathi bazondile, bazondiswa kuyini? Bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani? Ezimulini abantu ezimulini abantu abalamali, ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo. Khonokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo. Omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona mbebaba abakhwedisa khona abese khiphe lulakalwa khona luyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle agcine lukhiphele emuntwini emtshaye emlimaze embulali. Kwese kusiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi. So abaningi bagcina begcekeza ezindlini zabantu, bagcine bengena ezindlini zabantu bangafithi ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babese bekubulala. Ufisa ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagcabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abese ekhiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala. So basically i-trigger besiloku esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe, yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.